Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Zibandlela 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Lokwenzima sibili kakhulu. Njalo lokuthi ubona abantu bajayele xa kusenzukela abantu bahlalela izimuli zabo kusiba la mabhathi kusiba la nto kungekho konke lokho. Izisebenzi zabo zingakwenelisi. Bekukubi.
UZulu weZimbabwe osungule umnyaka omutsha namuhla iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokubhidlika kwemnotho.
Ukuthi kulobubele kumbe soze kube khona kunzima ukutho, kodwa ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile kungathi khona kuzaba ngcono kulo mnyaka odluleyo.
Abalimi bathi bayathokoza ngokuna kwezulu okwenzakalayo elizweni, njalo ugatsha lukahulumente olubona ngezomkhathi selugcizelele ukuthi izulu leli lizaqhubeka lisina ezigabeni eziningi. Umtshayeli wemota enkule ubulala abantu abalitshumi abathekezelela umnyaka omutsha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe osungule umnyaka omutsha namuhla iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokubhidlika komnotho, njalo lisithi kubuvilibana phambili. Lanxa abalezinto zabo betshone besidla ezimnandi, njalo benatha abanye bebesidla ingqweqwe zomlomo, futhi besithi kulutshwane abakukhangeleleyo lonyaka, nanku ilizwe libhekane lendlala edalwe yikoma komkhathi kanye lokusilela kwemisebenzi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Ambrose Sibindi.
Ibiyolide inebizo ngoba nxa isikhona sikhona kunokuthi hayi amafektari amanye abantu bathethe isikhathi sokubana bavale bayiphumule. Yeli holide kodwa iqiniso kathi bengaphumuli abantu izisebenzi, besuka lapho uthole sebephanda kwezinye indawo bezama ukuthi baselele imuli zabo ukuthi bathole khona okuncane abangakuthola. So bekwenzima sibili kakhulu. Njalo lokuthi ubona abantu bajayele xa kusenzukela abantu bahlalela izimuli zabo kusiba la mabhathi kusiba la nto kungekho konke lokho. Izisebenzi zabo bezingakwenelisi. Bekukubi. Njalo 2025 sesamngena kubi ngoba sibonela laba izisebenzi ezasuke emsebenzini ama-informal traders asebe ku-informal sector. Izimra ila mapolisa ebangela bebathathela impahla bevala ama-shop abo. Ezomnotho lezo zifile. Ngokunjalo izisebenzi akulanto eziyitholileyo. Kodwa zibe njengabantu abahawula bebukela abanye abantu abezimali zabo besenzayo bekhulisa lezi muli zabo.
Kuyini elikukhangeleleyo lonyaka?
Asikhangele ngakuyavuma ngo-2025 sithole ukuthi abantu abangasivulela ama-industry abalezimali zabo bavula ama-industry abantu basebenze. Ngoba eqinisweni nxa vele singazange sithole kusenzele ukuthiwa yi-production, iqiniso yokuthi ezomikhono bezahlala zokuziphansi. So njengezisebenzi zahlala zokuzibhizi sikhala. Okunye besikukhaya la nxa ibhajethi sihle yasiphika, kodwa ke njengezisebenzi engenxa uhulumende la engazwela izisebenzi ayehlisa ama-tax la abhadalwa ngabantu makhulu kakhulu. Abantu bahola imali ephansi besuke labo futhi babe le-tax ephezulu, besuke labo futhi bethekswa imali zabo bayengena ngale uma-city council babhadale o-VAT, bayengena ezitolo babhadale i-VAT. Into esikhaya lingazo ngelezo ziyakhangelwa nguhulumende azehlisa azwele izisebenzi. Okwesithathu besikhala njalo ukuthi aluba kuthiwa kuyavuma ukuthi i-tripartite negotiating forum ikisebenze ibe lamandla, enxa ibinganceda ukuthi laso isisebenzi sibe thole i-platform, i-national platform yokuxoxisana lohulumende labaqhathi lezi sebenzi ingatsha zontathu, kubonakala ukuthi kanti kuyini, kungancedisana njani.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Abalimi bathi bayathokoza ngokuna kwezulu okwenzakalayo elizweni, njalo ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi selugcizelele ukuthi imvula le izaqhubeka inetha ezigabeni eziningi kuyana liviki. kodwa abanye abalimi bathi babhekane lohlupho lokusela inhlanyelo lokuhlansela kwemihogoyi kukanti abalathemba lokuthi izulu lizaqhubeka lesina baze bayevuna. Ukuze sizokunengi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima.
Eqinisweni ukuthi kulobubelo kumbasoze ube khona kunzima ukutsho, kodwa ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile le ndlela elihlala limumethe ngayo, hayi kungathi khona kuzaba ngcono kulomnyaka odluleyo. Ngobana kwezinye indawo lapho engingabona khona hayi sokumilile lanxa kusenqagaleni kodwa kukhanya kumile kuhle, njalo kungathi kuzakhula kuhle. Lotshani sobusiba khona lanxa zibujaha izifuyo ngenxa yokuthi vele bebungasekho, lakho kutshengise ukuthi hayi engxenye lakho ezifuyweni laba abantu bangaba lakuthi nxa sebezithengisa bazithengise zingcono laba abafuna ukuthengisa, lalaba abafuna ukufuya engxenye ziza kuba ngcono. Kodwa izigaba sozifana, nabanye neqiniso lokokosa bazakuthola.
Abanye bakhala ngemhogoyi njalo abanye bathi sebehlanyele okwesibili. Yiziphi ezinye ingxaki ezibhekane labantu?
Ye, liqiniso lelo ukuthi ezinye izigaba sizokuthiwa sezihlaselwe imhogoyi. Laloko kwalinywa kuqala, kwahlanyelwa kuqala, okunye kuthe kumila kwahlangana lelanga lelebe libhadla. Izinto zokulimisa, abanye inkabi kuvalwe izizibaya kula nkabi yokudonsa ikhuba, lalaba abalima ngobabhemi, obabhemi bacakile kunzima kakhulu. Abalimadlana zabo yibo mhlawumbe abangadinga amathalakitha ukuthi abasize emasibini ukulima. Enye ingxaki ekhona ekulimeni lapha yinhlanyelo. Inhlanyelo lapha eZimbabwe kayithengeki, iyadula, iyabiza. Kubanzima-ke ukuthi lanxa bathi belezifiso lomdaka ukhona, bazathenga naleyo inhlanyelo abangayenelisa. Kwakungaba ngcono-ke lapho ekulimeni naluba uhulumende kulamathalakitha abeka ngezigaba ngezigaba, lanxa umuntu engasoze alinyelwe insimu yonke, kodwa-ke mhlawumbe imigelo mbimfole ngaba mbili bemthatha akufanani. Abantu ke lokhu abathi balimile sibili yilaba abasebenzisa ugajompo, kanti ugajompo ke hayi kalula ukuthi uqede insimu yonke ngoba kuyadla amandla. Kulaba sebekhulile njengoba yiba iningi laba lisemakhaya kuzabasinda.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseGwanda. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulomuntu obetshayela imota enkudlana empondo zankomo namuhla obulele abantu abalitshumi kwalimala abangamatshumi amathathu lanhlanu 35 ngesikhathi bethakazelela usuku lokuqala komnyaka omutsha eNew Orleans khonapha eMelika. Amapholisa ensitha oFBI athi umuntu lo abathi ngosebenzisa amandla okwedlula amalawulo akwaziwa ukuba ngubani, njalo ungene emgwaqweni obugcwele abathakazelela usuku lolu wabachaya ngemota wadubula abezemthetho bengakambulali. Umeya wedolobha leli lesiphathamandla samapholisa bathi sokuhlolisiswa isehlakalo lesi esenzakale eFrench Quarter okugcwala izethekeli zeMelika lezakwamanye amazwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Mongameli Joe Biden uthi uhulumende uzakwenza konke okusemandla nakhe ukunceda bonke ababhekane lesehlakalo lesi. Ibutho lakwele Ukraine lithi namuhla liwise indizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones ezingamatshumi ayisithupha lasintathu 63 phakathi kwezidlula ikhulu eziphosele kwele Ukraine ngele Russia. Indizamtshina lezi eziwiswe ngele Ukraine bezihlasela amadolobha afika phose ichumi. Lokhu kubikwa abezindaba abe-Associated Press. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Ngwezi patelane la okwenzakala kulezi zalane zakwamanye amazwe lezi zalane ezidabuka eZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namuhla uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lo nkosazana Mildred Nkomazana othenga ethengisa impahla eseDubai.
Ngalesi sikhathi lapha yisikhathi sewinter okusho ukuthi isikhathi somqando. So sengihle ngaqalisa nje namhlanje ngikhuluma nje kanje ngilamabhokisi amabili alayinileyo lapha ngingasabali elinye lelilisuye naba yingxenye asengicwalisela ngezami impahla. Sesiqalile nje ukuthi siwode impahla zomqando. Kanti futhi silamanye amabhokisi ababe bengabefuna ukuwoda impahla zabantwana befuna ukubona ukuthi iquality yempahla zalapha zinjani. Silazo ezinye ezisenwandle njengoba nje kule yesiphithi. Futhi lesi sikhona eMozambique basitshele bathi bazositshela maye ukuthi betholile indlela yokuthi bakhiphe amakontainer sinamabhokisi ayi-2 asendleleni awo kulawayo. 2024 sizothi sikwazile ukuthi sizame akuzange kwafana.
Nxa sikhangela udaba lweMozambique khonapho kuzokuliphazamise kakhulu ubhizinesi lenu ngoba impahla zenu zidlula khona ngale vele.
Ya khona kulama-delays akhona kodwa kwamanje besingeke size siwaqamba amanga ukuthi ayise kusiphazamise kakhulu. Akakhona ama-delays lapho lalapho kodwa sisancenga. Ama-companies esebenza ngawo asancenga okuhle nakakhulu ukuthi bayasi-update. Njengale yona ithethe isikhathi eside nyana kulalesi kade sesikhangelele. Kodwa ama-updates wona siyawathola ukuthi hayi sesebefikile e-port ngaseBeira balindelele ukuthi babone ukuthi baphuma kanjani ukuze ama-truck angene ukuzodonsa ama-container.
Iye kungadonswa nzima khona ngale Mozambique lizayenzani njengoba kuhlupha kangaka ukuthi enxele kunilizwe.
Kulokhana asingeke size sihle siqagile njengamanje ithini sikuzwayo isizwa ngabona la ama-Korea companies ukuthi yenza njani. Kungasehlula uma kukuthi kuyabe sokungathi sokusiba nzimanyana bayasibuya futhi basazise ukuthi hayi lapha mali ibona kunje ngabona sokuthuzisele kutho ukuthi laphana phambili kunzima. Kathi vele nakuma e-cargos sihleli sikhona nje ukuthi uma kukhona okumele kuphume kuyaphuma. Kathi ngezinye izikhathi babe bekhona abanye abafowethu ukuthi uthole ukuthi umuntu nanku sokuphuthuma ukuthi aye ekhaya athi ukuthi ngekhaya kodwa ama-suitcase ami are empty. So silokuncedakala khona lapho ukuthi uyabe khona uyabe hamba ekhaya uyasihambela lawo. Like njengamanje nginayo uphuma yokusasa ole mpahla abafuna impahla ze-New Year bangathengelanga abantwana impahla ze-New Year zikhona eziphuma yokusasa zikhona ezinye beziphumeka kade nje. Silokwenza kanjalo osifake kuma-Korea companies la away.
Ye ngamaphithana kutshela abantu ukuthi vele uthume zimpahla zinjani.
Kubalaleli abangakazi bezwe ngumili Dubai runner udla kuDaniel Dredd abanye abaningi bangazi kanjalo ngama handbags izicathulo ngikhuluma ngezicathulo from abantwana abancane kusiya ebadaleni. Ibedding ngiyakwazi ukuthi layo ngiyisose abafuna inwele lakhona ziyatholakala esezingeni eliphezulu.
Ye usinike inombolo yakho phinde uyiphinde khona.
Bangangithola ku-Facebook page Mili Dubai runner malapho ucofa u-check ama-details uthola ukuthi kune-email bangakwazi ukuthi ba-email lapho kumbe inamba zami ezomakhalekhukhwini abangangifonela kuzo kunye ne-WhatsApp. So inamba engisebenzisayo +971 522 70167 +971 522 70167.
Lo nkosazana Mildred Nkomazana odabuka eZimbabwe osebenza kwele United Arab Emirates obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseDubai. Izizalwane zeMelika zikhuluma ngowayengumongameli uJimmy Carter kulandela ukufa kwakhe ngesonto eseleminyaka elikhulu. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns uxoxa lozulu ngembali kaCarter. Ovela eCalifornia uSheryl Jones ekhuluma ephandle kweWhite House uthi uJimmy Carter nguye umongameli ayemthanda ukwedlula abanye bonke.
He was just a good man, a decent man. Honestly,
waye indoda yeqotho, indoda emadodeni. Abantu abanjengaye abasekho kuleli.
UKit Benz owasethakoma eWashington ukukhumbula kakhulu imisebenzi kaCarter ewakhela abaswelayo imizi.
There's a number of Habitat for Humanity housing near where I live. And his dedication to helping other people, I think that's the primary purpose for all of us in our lives.
Kulezindlu ezakhiwa inhlanganiso yeHabitat for Humanity eduzane lalapho engihlala khona. Ukuzinikela kwakhe ekuphathiseni abantu kungumzekeliso omuhle kuZulu. Kuyadanisa ukuthi asisafuni ukuphathisa abanye.
Ukhatha waveza ukuqatheka kokuphathisa abanye, kutsho uNatosha Walker owe Virginia.
You're a public service, you're here to serve people. So that's the most important quality. And leading by example.
Nxa ukuhulumende kumele usebenzele abantu, yikho kuphela okuqakathekileyo. Wayefundisa iBhayibheli, nguye owabumba inhlanganiso yeHabitat for Humanity. Le yimzekeliso emihle eyokuthi kumele sikhokhele njani lobudlelwano lezinye izizalwane zeMelika.
INew York Stock Exchange ithethe imizuzu embalwa eyokukhumbula uCarter ingakavuli ngomvulo. Ohlala eNew Jersey uDolores Spivak ukhumbula imisebenzi kaCarter eyokuphathisa izizalwane ze-Israel le-Palestine.
I am so in awe of him. I'm in awe of his presidency because he was the one who fought for the environment, civil rights.
Impilo yakhe iyangimangalisa ngoba ngumuntu owalwela amalungelo oluntu. Ngizwa injabulo emangalisayo nxa ngikhumbula isivumelwano seCamp David.
Ukufa kukaCarter kupha uZulu ithuba lokufunda ngempilo lobukhokheli bakhe, kutsho isizalwane seConnecticut uKim Potvin.
I think a lot of the policy that he was involved with that I wasn't aware of, and also just kind of the economics and history of that time.
Bengingazi okuningi ngemibono yakhe kumbe okwakusenzakala ngesikhathi sobukhokheli bakhe. Ngakho ngibona sengathi sifunda okuningi kumbali yethu.
Airplanes, Georgia, lapho uCarter azalelwa khona, uSandra Walters ukhumbula umngane wakhe akhula laye.
Thank you, Lord, for letting him live 100 years and do all the things that he wanted to do. And I think he accomplished so much that who could be sad.
Sibonga uNkulunkulu ngokumvumela ukuthi aphile okweminyaka elikhulu njalo afeze konke ayifuna ukukufeza. Ngibona sengathi waphumelela kakhulu ngoba akulula ukuthi umuntu owazalelwa edolobheni elincinyane elifana lele Plains eGeorgia engumlimi abe ngumongameli weMelika.
uCarter uzabekwa ePlains ngemva kwenkonzo ezaphatha eWashington mhlaka 9 Zibandlela. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba yeVOA uScott Stearns. Abesifazana bathi bekunzima nyakenye eZimbabwe ngenxa yendlala edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Bathi kusakude phambili ukuba kulingane amathuba abo lawesilisa ikakhulu kwezombusazwe. UAnastasia Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcwele.
Kugqitshe umnyaka ka-2024 izolo, abesifazana bekhala ngababhekane lakho umnyaka wonke okugoqela indlala enkulu, ukuswela imali lemisebenzi, ukungathuthuki kuhle komnotho welizwe lamabhizimusi. Unkosikazi Mqhele Sibanda uthi
siyabe sizihlalele endlini ngoba vele useless ukuthi sivuke sibuye lasesalo ngoba kulalutho.
Unkosazana Thandiwe Dube othenga ethengisa impahla lokunye akuthenga kwele South Africa uthi ibhizimusi lakhe veliphansi. Abesifazana abakhulume le Studio 7 bakhale ngesomiso esikhulu eZimbabwe okulabantu abalambayo abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million bathe bebesehluleka ukuselela imuli zabo lonyaka. Omunye wabadonse nzima unkosikazi Novula Mguni olilunga ledale lePhalamende kobulawayo.
Elino lekhona ayisiyole efana laleyo ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu bahle.
Kwezombusazwe lakho abesifazana bayakhala kodwa bathi kusakude ukuba kulandelwe okuhlelwe kusiqa samachumi amahlanu lasithupha i-section 56 yesisekelo sombuso welizwe esikubeka sobala ukuba abesilisa labesifazana bayalingana. Ngakho-ke akulamuntu okumele akhangelelwe phansi eZimbabwe. Vathi lokhu akuzange kulandelwe ngomnyaka ka-2023 kukhetho ngoba kwaba labesifazana abalutshwana kulabesilisa abangena edale lephalamende lakumakhansili. Unkosikazi Luba Masotsha, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kunenyi okwabagwenxayo kwezombusazwe.
Inani labameli abangabomama selililutshwane ngoba izandla zizimfitshane kubomama abaningi. Okunye njalo okusuka kusihlukuze thina yikuthi omama bethola amagama atshiyatshiyeneyo ngesikhathi sekhampeyini, kunokuhlukuluzwa ngoku ethola amagama atshiyatshiyeneyo omama bakupolitiki bathole nzima.
Unkosazana Samukeliso Chuma, umqondisi we-The Girls Table, laye uthi abatholi usizo lakunhlanganiso ezizimeleyo ezabesifazana.
Abantu laba abakhokhelayo o isebenze sebenza uma kunhlanganiso lezi abatholi support, emotional support, ukuthi baba bethwele wonke umuntu emahlombe, kodwa akula muntu obunjani othi hayi mana ngikuthwalisa umthwalo lo ngobunzima.
Loba kunjalo, kukhona okunye okuhle okuthakazelelwa ngabesifazana okugoqela ukukhethwa kwankosazana Stella Nkomo ngumongameli emasontambu zomnangagwa ukuba amele eleZimbabwe kwele India. Unkosazana Vivian Marara olwela amalungelo entatheli izindaba uya kuncoma lokhu.
Kuyasijabulisa ukubona impumelelo eyomye umfazi.
Kulabesifazana njalo abathole izicoco zokulwela ilungelo loluntu. Omunye wabo ngumoyi uLucia Sini owayeyintatheli izindaba eStudio 7 owathola isicoco senhlanganiso ye-Amnesty International esokuloba indaba ezimayelana lelungelo loluntu. Abesifazana bakhala njalo ngokubhubha kukagogo Rose Nyathi, owayethanda kakhulu ngabantu ukutshona kukankosikazi Eunice Sandi owayekwezombusazwe labanye ababesaziwa ngokutshiyeneyo. Abesifazana bathi bazazilwela lonyaka ukuze bezithuthukise lemdeni yabo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sobe isikhathi sokuza imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, salibonani, yephunya komutsha. Sizothanda ukusho la mazwi, especially ukuziphatha amandla zethu zeZANU-PF ngokuqala kuzo zona lezi ezihlala ziphisana nembono yethu, kodwa iqiniso sibe silazi uBelieve Gawule nobaba uJoseph Chuma ukuthi bekhuphule phela amandla behambise umbiko kuhulumeni weZANU-PF futhi azame ukuthi kulo mnyaka asebenzele abantu, abazi ukuthi abantu kuyini, akwazi ukuthi abantu bayibo abaqhashi babo, yithi amabhosi wabo ngendlela abasiphatha ngayo imbi. Uhulumeni azame ukukhuphula amasokisi njalo azame ukuthi i-system yakhe ka-government akwazi ukuthi ezinye izinto ezidingwa ngabantu kuhulumeni azithole ebulenjini be-intanethi online.
Studio 7, Studio 7, yalibingelela abasakazi baka-Studio 7, ngibingelela lonke, ngiyalithanda lonke. Bese ngibingelela umndeni omkhulu, umndeni weZaphu, amaZaphu wonke, nti salibonani eminyakeni emutsha. Hhayi, mina sento egalakaga semphakathi eminyakeni omutsha. Asebenze nzima, asebenze nzima, ilizwe liyasidinga, abantu bayasidinga.
Studio 7, Studio 7, ngithi Happy New Year basakazi baStudio 7, Happy New Year basakazi baStudio 7. Mina kahle kahle umbuzo wami ukuthi kahle kahle abantu beZANU-PF uma bathi Zimbabwe ku-right, angazi ukuthi ku-right kubo ezindlini zabo noma ku-right kuphi, angazi. Kahle kahle abantu beZANU-PF bayenza abantu baseZimbabwe isiduli sokudlalela amazinyane kahle kahle, azobe gibela esehle gijima esidulini, agibele esehle gijima esidulini. Angazi ukuthi abantu beZANU-PF bayibona kuphi into. Manje siyasokola, silapha emazweni, siyahlupheka emazweni bo-South Africa. Manje sizingelwe engathi ngomvundla, sizingelwe emini nasebusuku.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 ebesipha imibono yabo.
Zimbabwe,
sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomculi kaMasikhandi odabuka koGodlwayo ozibiza ngegama elithi FD uSmile Sechichi, lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
Bagito bengelelayo ngifowadi Dube odabuka eFlagbusi endaweni okuthiwa kuseSilala Tshani odabuka khase ngakhele kosikuda maturuwanga si emculweni sengihambe ngaphose 2 years ngathi 2 years manje leli lidlaladala mi lesibili okuyi-EP yengoma ezingu-5 ngokomculo igama u-FD uSmile Setshitshi
Ubuthu mawenga, ithi namhlanje ibona kwena ngithi wazalaja, ikona laja, ikulisi laja, ibona zethuna cha, ithima cha, lokho kungubona ke, ashu.
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe vakuthola njani?
Bayangifonela enambeni zami ezithi 073-9828-992 or bazongithola kumaneja yami uSikhanyisiwe Jali enambeni ezithi 078-33-58-526 ikho la basithola khona ma kuthi bafuna ama-USB yibona esinawo then online music wami ukhona wonke ama-digital stores ngegama Forward Dube.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Okokuqala nje ukuthi ngibakhombisa ukubahlonipha kakhulu njalo ukuqhubeka ngalo mnyaka omtsha kangaka abantu bakithi baziphathe kahle bangathandi into zezimpi zokulwa belimazana okungela sidingo abantu bakithi abakhombisana ukuthandana besibekane bebambisane ngezandla ba-living and working together kuyasiza kakhulu njalo futhi nalabo abatshayela izimoto bakithi lingashayeli izimoto niphuza mponjwana bakithi impilo zenu siyazidinga kakhulu
Nangonge umculi uFD uSmile Setshitshi exoxa lapha nalo Ntungamlinkomo weStudio 7 lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Okwanamhlanje muli eZimbabwe lisiqiba lapha uyolivalelisayo ngutaba kancube ngisithi lilale libe nomnyaka omuhle omutsha.